benanamasiwa
kelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke siqhubekela phambili sicoxa lo mnumzana Zifiso Masiye ingcwethi kwezamasiko esintu osanda kulobolisa umntwana
uyingcwethi ke uyise omncane entweni ze information technology labo Zoom labo kube lula kuye ukuba nguZoom host lokusihlanganisa sonke umkakhe unina omncane womntwana nguye obebhodaboda in between thina labo labakhwenyana ngeWhatsApp ehlanganisa lapho okumele ahlanganise khona ubabakazi ube kuZoom engathi iZoom Station 3 eLeeds England udadewabo omdala laye ube kuZoom Station number 4 eUmonde eGoli abakhwenyana ube kuZoom Station number 5 eRustenburg njalo njalo kodwa ngeZoom ngingathi besihlangene ndawonye sonke bekudingeka ke sonke sibe le Wi-Fi le network ebambekayo eqinileyo bekudingeka sibe lamafoni awe backup uma kusiwa i network imali zamafoni imali ze Zoom imali ezenza ukuthi umhlangano uqhubeke kuhle sizifake khona phana kuma charges amalobolo ngoba yibo phela kumele abasilandileyo
okunyeke baba Masiye
udingeka ukuthi o-anti labogogo abaqakathekileyo emsebenzini onje babe khona kodwa basekelwe eduze ngabatsha abalolwazi lezinto zabo Zoom bekudingeka njalo sicetshiswe kahle kahle ngokulandela lokulandelwa kwezinto zomkhuba wokuvela lokulobola ngabadala abalolwazi silandele wona kuyiloba sisebenzisa isimanje manje sibe laye umfundisi wokusibika enkosini lokusihola ngemlayo lemthandazo konke lokhu bekuhleliwe kwalotshwa phansi kuprogram yokulobola program that was shared and distributed umsebenzi ungakasungulwa
lina-ke baba Masiye lenze njani kukho konke lokhu
yebe kudingeka ukuthi thina abeqembu lentombazana siqale sihlangane sibonisane siphane amazopha lama roles njalo sithi yes iprocess yonke singakemukeli izethekeli zethu kuhleliwe ke babadube ukuthi number 1 ukungena iguma imalini kuZoom abakhwenyana bazibika esangweni ngokucela ukungena iZoom meeting ngathi iZoom meeting sokuliguma so bayacela ukuthi sicela ukungena kuZoom meeting nxa becela sesijaja ke imali yokungena bangena sibabone kuZoom kuma Zoom windows abo bayahlaliswa phansi njengabakhwenyana khonapho lapho abakhona kumbe kusemzini yabo kumbe kusemahofisini bayakhupha izicathulo banabe njengenjayelo abethu sibahlawulisile ke ukubona bengena nje begqoke amakawuzo baxotshwa egumeni bayagqoka kuhle okuhloniphekayo baphenduka sebehlawulile kukhona ikomiti ke eyama-negotiation ebekwa ku-WhatsApp group ezakuba ibhoda ngasese iye-negotiata ma kulezikhalazo zenhlawulo ezithile then two isivulamlomo bangena abakhwenyana kuZoom bamukelwe sebeza kutsho abahamba ngakho
ake siba lapha namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke saqhubeka ngengxoxo le lomnumzana Zifiso Masiye ngeviki ezayo
owakusenziwe manje ligcina amasiko
wethu
owakusenziwe manje.